VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani zilukandaba umagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni weStudio 7 olesibili mhlaka 11 Mhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu okwakhathesi sebethengiwe dube imizamo isasekhona eyokuthi bethole lokho abakulahlekelweyo okufana lokokugqoka ukuthi lapho bethole lapho abangashala khona endawo evikelekileyo njalo nokuthi bethole okokudla kanye lokokugqoka.
Kuhlengwa abantu abafika 120 ababhidlikelwe yimizi emangweni weBhinga kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula.
Go to the villages bordering Zimbabwe and the quality of life even on the Botswana side.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi ilizwe lakhe liqhubeka lisizwa isisindo sezijezo zenotho ezetheswa ezinye izizalwane zeZimbabwe ngamazwe athuthukileyo agoqela eleMelika. Umculi olodumo uBhekizizwe Joseph Shabalala oqembu leLady Smith Black Mambazo kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokuhlenga abawelwe ingozi olwe Civil Protection Unit bencedisana labebutho bahlenge abantu abafika 120 ababhidlikelwe yimizi emangweni weBhinga kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Abantu laba besebehlala ehlathini ngemva kokwehlelwa ingozi yokuna kwezulu leli ngomgqibelo ngesonto la izolo. Izulu leli likhukhule impahla lezifuyo esenga eChininga lensunkwale eBhinga. Umnumzana Prince Dube Kosibanda omela iBhinga North edalele ePhalamende utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi abalaqiniso elokuthi kuhlengwe abantu bonke ngoba inkulu kakhulu indawo okune izulu leli elesikhukhula.
Abantu okwakhathesi sebethengiwe dube imizamo isasekhona eyokuthi bethole lokho abakulahlekelweyo okufana lokokugqoka ukuthi lakho bethole lapho abangashala khona endawo evikelekileyo njalo nokuthi bethole okokudla kanye lokokugqoka. Ngiyakholwa ukuthi kuza kuba leminye imizamo njalo yokukhangelisisa ukuthi kudubolu nje nxa kuyukuthi lungaphinda lube khona singaluvikela ngayiphi indlela. Okwakhathesi yikho okusayenzakala, amanzi alokho ekhona kakayehli akukahambi khona ngale.
Singathi ke bahle ngongubani khonapho okhuluma ngakho?
Ngizwe kuthiwa khona kubuye ihelicopter. Ngiyakholwa ukuthi ihelicopter leyo ngabe ivele kumaZimbabwe Defence Forces kumbe ngabe ivele kwabanye abantu ababuye nje bezodinga ukuthi besincede.
Singathi ke okufunakalayo kathesi kuyini?
Amatende kumbe ishelter nje engayenza ukuthi laba abantu behlale endaweni egudumalayo, zingubo, yikudla, impahla zokugqoka, kanti njalo singafuna nalaba mhlawumbe abelaphayo i-medical attention ukuthi ibe khona seduze ngoba nxa abantu benethwe kakhulu lizulu okwesikhathi eside bayakwanisa ukubanjwa imikhuhlane.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda omela iBhinga North edalele ePhalamende bekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 Bani. Inkokheli zamanye amazwe awezwekazi le-Afrika kanye lenkulungwane zabantu zibikwa bezithe gwaqa lamhlanje eKenya emthandazweni wokuvalelisa owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Daniel Arap Moi obhubhe ngeviki edluleyo njalo okhangelele ukungcwatshwa kusasa emzini wakhe eKabarak. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele elizweni lamuhla evela emhlanganweni womanyano we-African Union kwele Ethiopia wona ugcizelele ukuthi kufanele amazwe aphetheya ethule izijeziso ezetheswa eZimbabwe ukwenzela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke. Umongameli Mnangagwa wethule amazwi afanayo izolo embikweni awethulele lumhlangano lapho wagcizelele khona ukuthi okuqakathekileyo ukuthi kukhulunyiswane i-dialogue ngesilungu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Into esikwaziyo ukuthi i-African Union liqembu nje lapho abantu abaqakathekisa nje kuyahlangana baphunga itiye basuke lapho babuyela emazweni yabo sebe siyakhulumisana nala mazwe ukuthiwa afake ama-sanctions sebekhuluma lawo sebekhuluma directly awasakhulumi lokhu anakade ikhuluma ku-Africa Union. Siyazi ukuthi omnangakho bayazi ukuthi kufanele bayenzeni ukuthi la ma-sanctions asuphe. Zikhona izinto ofana bazenza abangafuni ukuzenza ngoba bazi bangazenza lezo zinto abantu beZimbabwe bazakhululeka bakhetha uhulumende abamthandayo. So abakwanisi ukuthi bakwenze lokho, bafuna nje ukuthi laba be-African Union bebonakale belobudlelwano nabantu abancindezela amalungelo abantu. Kodwa siyazi ukuthi kona nxa behamba ngamunye ngamunye basuka babuyele kubo-America, babuyele kubo-Britain, babuyele ku-European Union, bakhulume ukuthi hayi lokhu anakade sikhuma ku-African Union tingahambisani nabo.
Ye, sibonile izolo umongameli Mnangagwa eqamba amanye amazwe athi lawo athwaliswe amagabha avuzayo izijeziso zenotho. Ayaphumelela yini lanxa elezijeziso lezi?
Kuhlukile izijeziso lezi zihlukile kulalezi ezitheswa ilizwe laseZimbabwe. Ilizwe laseZimbabwe lilezijeziso, yes, kodwa siyazi ukuthi ziqondane lomakhampanis athize nabantu abathize. Akufani nalezi ezitheswa amanye amazwe okusuka kube le esingathi khona i-blanket approach ukuthi khona ilizwe leli afuna ukuthi sithengiselane nalo ngenxa yokuthi lile-NPA nje or lihlukumeza abantu ngelindlela enje or lilaba lawo esingathi ngama-terrorist. Kodwa-ke eleZimbabwe kulula nje ukuthi ama-sanctions angasuswa noma kusasa nxa abantu bomnangagwa bengalandela imigomo leyo eyafakwa laba abafaka ama-sanctions.
Owayengumongameli weKenya umnumzana Arap Moi, abanye bathi wayengumuntu olochuku njalo abanye bathi hayi wayilwela ngempela i-Afrika njalo wathuthukisa ilizwe lakhe. Singathi yena ube ngumuntu onjani?
U-Arap Moi ekahlukananga labo bonke nje ababusi be-Afrika ababusa bengombeda kugcina bengaphikiswa. So siyazi ukuthi ye kukhona indima ayidlalileyo ngesikhathi iKenya incedisana lamanye amazwe ukuthi kuncediswe la amazwe akade esafuna uzibuze. Ngasikhangela lokho esingathi khona yindlela akade ephatha ngayo abantu abeKenya lokunochuku, kodwa nxa ukhangela i-foreign policy yakhe ilibonisa ukuthi usebenzisana lamanye amazwe ikakhulu lawo akade ezama ukuthi balungise udaba lwe-Afrika ukuthi bonke abantu bathole uzibuze.
Lo-ke ngumnumzana Walter Sunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ese-South Africa. Kunjalo nje, umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi ilizwe lakhe liqhubeka lisizwa isisindo sezijeziso zenotho ezetheswa ezinye izizalwane zeZimbabwe lamakampani ngamazwe athuthukileyo agoqela eleMelika. Intatheli izindaba e-Studio 7 uMathini Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo ese-Gaborone kwele Botswana.
Umongameli Masisi ekhuluma ngolwesibili esanda kufika esigodlweni Gaborone evela emhlanganweni womanyano wamazwe abensundu we-African Union uthi eleBotswana lalo selisindwa izijeziso zenotho ezetheswa eleZimbabwe. Ephendula umbuzo wentatheli izindaba, uMasisi uthi kakhulu emzini esemngceleni leZimbabwe kuyasikhanyela ukuthi izijeziso zomnotho sezilimaze kangakanani eleBotswana.
Go to the villages bordering Zimbabwe.
Hamba ezigabeni ezisemngceleni leZimbabwe ngakucelela eBotswana ufike udingisise ukuthi impumela yezijeziso zomnotho kuyini ebantwini bethu. Konke lo hlonzi lwempilo ngakucelela eBotswana.
And the quality of life even on the Botswana side.
Ele Botswana lingamanye amazwe alilunga lenhlanganiso ye-Southern African Development Community, i-SADC, afuqa ukuthi izijeziso zeZimbabwe zesulwe. Umongameli Masisi uthi wethesa eleZimbabwe izijeziso zomnotho sokufiphaze amathuba abaningi okuphumelela empilweni okugoqela intsha yeZimbabwe enye yayo yangakazalwa ngesikhathi lezi zijeziso zifakwa. Kodwa ekhuluma le Studio 7 emalangeni asanda kwedlula, umeli wakwele Melika eBotswana umnumzana Craig Cloud ulandule ukuthi izijeziso zomnotho yizo ezidala ukubhidlika komnotho eZimbabwe. UCloud uthi inkohlakalo esigabeni esithenwe zomnotho kanye longahloniphi umthetho lamalungelo oluntu kuphakathi kokunye okudala ukubhidlika komnotho eZimbabwe.
The narrative that are targeted sanctions against individuals and entities.
Udaba olukhulunywa ukuthi izijeziso zomnotho yizo ezidala ukubhidlika komnotho eZimbabwe kanye lowamazwe kumhlubulo weSADC sisiyaqinisweni alukholweyo.
Damaging the regional economies is frankly not believable.
Uthi elemelika kalisoze lesule izijeziso zomnotho ngaphandle kokuba eZimbabwe lingene emfolweni ezigabeni ezifana lokuhlonipha umthetho welizwe kanye lamalungelo oluntu. OweZimbabwe ohlala kwele Botswana umzana Mthabisi Dube uthi oqakathekileyo ukuthi ucatshangelwe inzalo yeZimbabwe eyiyo ebhekane lokuhlupheka okwamanje.
What is key yikuthi kufakwe izizalwane zeZimbabwe phambili. Inkinga ingabe ingayisiyo ma-sanctions. Kungabe kuyindaba ye-corruption kanye lokunye. Lawo ama-Western countries kumele ayesule ama-sanctions sibone ukuthi kambe kuzaselungela yini eZimbabwe.
Ngaphandle kwamazwe angamalunga omanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa oweSADC, umanyano we-African Union la ugcizelele emhlawuneni wayo ophelela muhla e-Addis Ababa kwele-Ethiopia ukuthi izijeziso zomnotho zeZimbabwe kumele zesulwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseAbron kwele Botswana.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladene eBulawayo Vendors and Traders Association bahlangane labenhlangothi ezijiyeneyo zempilo bekhangelele inhlupho abahlangana lazo lokuthi bengancedisana njani. Abakulomsebenzi bakhuthazwe ukuba bachiyane lomkhuba ucilibezela ikakhulu labo abasebenza becapha imingcele yelizwe besiyathenga loba ukuthengisa phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Inkokheli yeBulawayo Vendors and Traders Association ithi sebesungule uhlelo lokucebisana ngendlela abangathuthukisa ukusebenza kwabo. Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi walinhlanganiso, uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu.
Umhlangano lo siwuqoqe sikhangele abantu abaphatheka endaweni zabantu abasebenza besiya phandle kwelizwe esithi ngesikhiwa ngama-Global Cross-Border Traders. Besizama ukuthi sisungule uhlelo lokukhankasa ukuthi silungise kumbe indlela abantu abasebenza ngayo nxa besiya phandle kwelizwe sethethenga impahla. Uhlelo lolu uzaba uhlelo lweminyaka engxenye emibili. Sikhulumisana nabeZimbra, siqoqe imihlangano, sibonisana namakhala ama-councils ukuthi kwene singakwenza. Lamanye ama-authorities nje athola aphatheka endaweni zo ukuthengisa sichapha amazwe.
UCouncillor Rodney Jele omela uWard 22 koBulawayo ukhuthaza abakulumsebenzi ukuthi baphatheke emihlanganweni ebakhona endaweni abakuzo ukuze izikhalazo zabo zizwakale.
Athakade sibuyile lo Alderman Rafamoyo ukuthi sizokuzwa ukuthi wona ama-informal sectors athini bafuna sibayenzeleni lathi njengama-city fathers. Acknowledge ukuthi informal sector yesibambi i-economy yeZimbabwe, yesibambi i-economy yakoBulawayo. Sifuna ukusebenza labo lathi yenze ukuthi sibancedise ngama-projects. Our plea lathi as ama-councillors ukuthi even lathi masenza ama-community meetings ku-ground. Ababe khona ama-vendors, ababe khona ama-informal sectors, even in our meetings, so that we plan for our communities, we plan for our world.
Osebenza kunhlanganiso ekhangela ngenkohlakalo e-Transparency International Zimbabwe, umnumzana Njabulo Moyo, uthi baya kunanzelela ukuthi omama bagcina bephatheka kunkohlakalo bezama ukuphakamisa imuli zabo.
Siyananzelela kakhulu kubana kulobugwelegwele okwenzakalayo obugoqela ukuthi omama bagcina sebesiba esimeni esinzima sokugcina besebenzisa imizimba ukuze bebhadalwe eminye imithelo efunakalayo. Kugcina sokusiba lobugwelegwele obuningi esikubiza sithi ukudiza bezama ukuthi bancedise imuli ukuthi sukumele phezulu.
Unkosikazi Phelina Nleya ozisebenzayo uthi abanye babo bagcina bebanjwa ngamandla okubhadala ngocansi lapho bezama ukudlulisa impahla emingceleni.
Sile challenge enkulu kakhulu njengabomama abazisebenzayo. Umsebenzi wezandla umsebenzi wokuthi izinto kuhomesina uthengisa. I-challenge esilayo ngeyokuthi uma ufika eboda abantu bezimra abalamali bafuna ukuyithola kithi thina lathi sizama ukuthi sithole leyo mali. Abanye bethu bagcina sebethengisa imizimba.
Omunye osebenzayo kobulawayo unkosikazi Gloria Shumba uthi ukudula kwezinto kuyabancindezela ekukhuliseni ibhizimusi.
Ukuthi ukuze sikwanise ukusuka eCoachback kuma-newstands sizuzitransport ukuthi ngibiye nga then back plus indawo yethu ye-vending stolo is not yet legal.
Uhlelo lwabebulawayo Vendors and Traders Association abalusungulayo bathi luzaba ngolweminyaka emibili bekhankasela ukuthuthukisa umsebenzi wabaphila ngokuthengisa ngokukhulumisana labakahulumende enhlangothini ezinjengeZimbabwe Revenue Authority kanye lababona ngokungena kwabantu elizweni abe-immigration. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sixoxa ngokwenzakala elizweni okunjengeholo eliphansi labasebenza ezindlini. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane, udubo lwentethe ezidla izilimo ezwekazi la-Afrika oluqalele kwelekhinya lubikwa soluqhele lwasabalala emazweni alithumi lane. Abohlangotho olubona ngezokudla kumanyano wamazwe omhlaba olwe-United Nations Food and Agriculture Organization sebesungule umkhankaso wokubuthanisa izigidi ezingamathumi edlula ayisikhombisa amadola okulwisana lalolu dubo. Inani lasebebulewe ngumkhuhlane wegciwane le-coronavirus seledlule inkulungwane eyodwa, iningi labo kungabe China, okulinani eledlula elabulawa ngumkhuhlane owesaz owaqhamuka kwele China njalo eminyakeni engamathumi amabili adluleyo. Abasekeli bebandla lama-Democrats esigabeni se-New Hampshire khonapha kwele Melika bayavota lamhlanje kukhetho lwama-primaries bedinga ozamela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli welizwe.
Umnotho welizwe usumi ngamadolo osekubangele ukuthi abaningi bacabangele ukuthi impela amaxuku abasomabhizimusi leziphathamandla zikahulumende ezaziwa ngokuthi ngama-cartel ngesilungu yibo ababangela ukubhidlika komnotho welizwe. Inkokheli yentsha yeZANU-PF ike yethula amagama abantu okuthiwa yibo abahuquluza umnotho welizwe besebenzisa amaxuku la. Amagama aqanjiweyo abalisa elikamcebisi kamongameli Emerson Mnangagwa, umnumzana kudakwashe Dagwirei, umkhokheli wenhlanganiso yabachola amabele e-Grain Millers Association, umnumzana Tafatswa Musarara, losomabhizimusi umnumzana Billy Rottenbach. Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kumele kuguqule imithetho yelizwe ukuze abahuquluza inotho babotshwe.
Abasozi babotshwe ngoba akula kwehlukanisa kwamandla, i-separation of powers ayikho. So umuntu ofanele abophe nguye umuntu ole-business yakhona. Umuntu ofanele abotshwe yodlelana lomungameli welizwe i-corruption commission yakhona yabudlawungudlawungu yabekwa esikhundleni ngumongameli welizwe akusoze kwenzakala ukuthi abotshwe. So kuzakuvele kuyabe lokho kubhidlizeka kumike manzonzo kufikele isikhathi sokuthi kuyabe sokubusa abanye abantu abazwisisayo umbuso womgcele.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ejezise intsha eqambe amagama abantu abacathengelwa ukuthi yibo abahuquluzi benotho, iningi kubandla lezanu PF liyasola okwenzakeleyo. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leli umnumzana Joseph Chuma.
Mina Gandhi ngokubona kwami mina mbonana amaqinisa akhona entweni zona lezi ke Gandhi, ngoba khangela nangu umumbu uzotona eTanzania siyabudayisa kodwa ngabo 200-250 US dollars kuthani elilodwa, kodwa uzotona zithiwa ngabo 600 lento ezinjalo. Khonapho uhulumende uyokhipha imali naleyo and eyikhipha ngobunzima wavele yena imali yangkona kasilayo kayikho. So ukhangele ifuyeli yashoda, kodwa uzotona uhulumende ekhiphe inkalakata ezigidi nezigidi zemali ukuthi kuyothenga leyo fuyeli. Kanti kuhamba njani, kuyini okuba ngendizona lezo ukuthi zenzakala? So kuyakhanya ukuthi hayi bakhona abanye abantu abakwanisa ukuthi kona bebele lokuzenzeni le power ebezinto ezinjalo kuloko kuthiwa ngamakhathezo ukuthi ngobani. Hayi mina kangifuni ukuthi hayi lokuzeni ama-lawsuit, so ngiye ngagambi kuze lo muntu, kodwa I can tell you definitely for sure ukuthi hayi mina I believe ukuthi kona amakhathezo akhona ayaphila, and yinto kumele iwongororwe. And nxa ngabe kuthiwa kula bantu abala information yaleyo kumele bebekuwongorore kanye benazele kuna kubanjwa njani, ngoba izinto ezikilimazayo zona leziya.
Kodwa usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uphatheke njalo kwezombusazwe uthi amakhathela ngabantu abaningi kakhulu ngaphandle kwalabo abaqanjiweyo ngamagama.
Kuzima ukuthi laba bantu babotshwe ngoba yibo phela abanikazi bemali. Nxa sithi siyakhangela njalo sibaqambile amagama abo lana amadoda, kodwa siyabona ukuthi hayi kungabe kukhona angabe bekhona kumbe bangaphandle kwamazwe abayibo abangabe kumbe babanika imali, ngoba imali balayo sibileneni. Ngoba ungakhangela ukuthi nxa ungabe unguye ukhokhela ezokusupply ifuel the whole country, ubuyathe madoda kasincedisaneni kube labanye abaletha ifuel from South Africa, hayi bayale. So kuyakhanya ukuthi abantu laba baningi, kungabe kuboye bona laba abathathu abaqanjiweyo, kodwa hayi esikubonayo kukhanya ngani ukuthi ngabantu abaningi nje abangekho lalapha kumbe abahlangene nje labalutshwana abakhonapha. Labo-ke yibo amadoda abusilizwe bona labo. Kunzima ukuthi uqume kubo labo bantu, ungabe nje ukhokhela kodwa ungela mandla ukuthi labo bantu bahambele phambili.
Udaba lwamakhathelo lolu soluze lwadida ingqondo zezisebenzi zikahulumende kwezomthetho ezifana lomtshutshisi omkhulu umnumzana Kumbirai Hotsi, ovumileyo ukuthi mpela amakhathelo akhona kodwa wathi kunzima ukubabopha ngoba besebenzelana leziphathamandla zikahulumende. Olodumo oembube ubhekizizwe Joseph Shabalala oqembu lele The Smith Black Mambazo kasekho. UGibbs Dube o Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Chelani mina,
umchelani
mina.
Iphephandaba le Times lakwele South Africa libika ukuba uShabalala ubhubhele esibhedlela ePretoria. Umqondisi weqembu lele The Smith Black Mambazo uXolani Majozi uthi umndeni wakhe leqembu leli kanye lomhlaba wonke jikelele balahlekelwe indoda emadodeni. Kavezanga ukuthi uShabalala ubulewe yisifo bani.
Abanye bathi sekubambonsa.
Baningi abantu kwele Zimbabwe abadabuke inhliziyo. Omunye wabo nguMofati Phiri oke wasebenza emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation.
Silahlekele kakhulu ngokushona kukamshiyo. Sakhula vele kunguye esimlalelayo. Mina abanewethu bonke babemthanda kakhulu umuzik wakhe. Isihlenge sethu siSouthern Africa sisilahlekele kakhulu, angazi ukuthi singakhala sithini.
UPhiri uthi ziningi ingoma zeqembu leli azithandayo.
Ngathanda zona ezechurch kakhulu ezefontweni, and sange sahamba basikuli ngiyamukela le concert yakhe le ayenza eHarare u Graceland concert elo Paul Simon. Hayi ungabona umuntu engena ngamaculo amnandi kwanele chaya amakatari nehlabela ngevoice kuphela. Hayi akabe kumnandi kakhulu.
Ngasuye yedwa uPhiri odabuke inhliziyo. UDesmond Ntini osebenza labaculi abatshiyeneyo eZimbabwe uthi ushabalala utshiye abantu besamthanda okumangalisayo.
Mina njengomuntu osebenza lama artist ayenza ezomculo ezokugida ubaba uThabalala ubekise inspire ngokuthi even ukupheka kwami imusic ukuhlela kwabo izinto le group like ukuthi izinto ifike ibanga lona leli lesikhathi ilokhu igroup existayo uthi inspire kakhulu
uthi kuningi kakhulu abakufunda kumoyi.
Homeless kube kuyimusic kade ngiyithanda kakhulu. Ngiphinde ngithande iLady Smith, iy'ngoma zabo ezegospel akade bezihlabela ngoba ngumuntu ekhula esiye esontweni. Bekuzingoma akade zihlatshelwa kakhulu esontweni.
Ushabalala wazalwa epulazini eliseLady Smith KwaZulu Natal ngomnyaka ka-1941. Wakhula esebenza epulazini likayise lapho ayehlabela khona umculo wakwaZulu labanye bakhe. Lokhu kwenza ukuthi athakazelelwe nguZulu njalo abumbe iqembu leLady Smith Black Mambazo ngama-1960s. Wasebenza katalala labanye bakhe badinda amadlalade afika amathumi ayisithupha. Wasebenza labahlabeli abanjengoDolly Parton, uMichael Jackson, uStevie Wonder kanye labalingisi ababalisa uEddie Murphy, uClint Eastwood labanye. Okwenza iqembu leLady Smith Black Mambazo liphumelele kakhulu yikucula kwalo loPaul Simon waloba labo ingoma ethi Graceland lezinye. Ushiye umkakhe labantwana asebekuqembu leLady Smith Black Mambazo alijiya ngomnyaka ka-2014 esithi usekhulile. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguKips Dube. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Sockets, I'm looking at ghosts and empties. I've reason to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City who calls herself the human trampoline. Sometimes when I fall and fly, I
lale ngokuthula. Shabalala siyazi usithiyele ke ingane zakho iShabalala Rhythm, siyathemba bazaqhubeka ngomculo wakho. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwanamhlanje ngokukhangela inhloko zendaba. Kuhlengwa abantu abafika ikhulu lamathumi amabili ababhidlizelwe imizi emangweni weBhinga kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivaleliswa igama uChris Gande, sitha sidibanele njalo kusasa kumbe ekuseni ngo-6:30 lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.